So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Layaphela sokuhamba konamanje esingathi akundala inxa lesihuta lapakize ndikonayo. So izinto zomzalo zive ziyasethwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Karikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni le esikiyo le abantu abalouhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esapi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America.
Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Karikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012. Kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la ngedrainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kuchipayi alilokuthi elikhulu kakhulu. So ungathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlu. Kuyabe kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona yiba bayakha kubi. Layaphela lapho okuhamba khona amanzi. Esingathi akundala inxa lesihuta lapakho izindlu khonapho. So izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume. Ayithinki ngendlela abahlalisana ngayo bona. Yikho kubenza ukuthi bebe le problem. activist ngaleso sikhathi engiyona yayivele ingekho befakana kunabo. So bathethi i-council iyazama ngamanje ukuthi bakhiphe kwenzela ukuthi amazwi lana ahambe. I think i-council ne-government iyazama ukuthi bakhiphe manje abantu kungasebehlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi lama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele libini ivini singananga kakhulu. Sokuhle kugcwala amanzi sehle tutume siyangena ezindlini zakwami. Kuyatholakala ngoba lezulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu le. So kwesinye isikhathi liyabajuma abantu bangaphidheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu singakanje abantu sibili baya ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-Country Park hhayi lethu luluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu then ukuhlalisa kwezulu hhayi ngenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwane ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono i-council layo izama sibili lapha nalapho amanzi abengasikho kodwa izame ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lapha maningi ayatutuma ethini esingena la hayi bayakhala sili yakhona ngamasuka njengathi thinathi njengama-resident bayaripota kithi thinae sihambe sekukhansile ikhansile ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuka sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private angetala lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuka.
Umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho eLupane eNyamendlovu kwanda laseBhinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa iviza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo njengoba sisuka endlaleni lesikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo kungama 2 kg kwamabele ikwese sidanela kikho.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebetshaye la magodi entwasa uGajombo yikho lapho abantu asebesilela khona nje kwamalanga la okokuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza engxenye mhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa-ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile abantu bayasebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala So siyakhuleka ukuthi ngayizulu liliyana kulomnyaka. Izifuyo zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo. Sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcane ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yeMandebeleni. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Busani Vundla ukansila ka Ward 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakulezabelweni zethu emasimini. Sihlangabezana lokuba careless kwabazali abahlule ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno, inkomo sezingena amahlanga sebiyekela inkomo before isikhathi sama sokuyekela emasimini singekafiki. Njengoba nakathesi kuqala umnyaka isiJanuary now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Besiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani kono kukansela?
Kusho ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelele emasimini, ukudla kwabe kungekawomi, umumbu uyabe ungawomi, engavuni, usevuna le nkomo, ngapha uyavuna, ngapha uyanina inkomo. So yikho kukhona kakhulu. Bese sithi labaphathi bethu bomdabu bayehluleka futhi lapho kulondoloza ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona. Silabaphathi bomdabu abalisa, ama-chiefs, ozebhuku bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunjele ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona kwabo sokungaseke ukuthula. So yikho esikukhangelele ukuthi mhlawumbe enceke lika wathi 6 kwelika mathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke. Ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. Bathi abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kaziphume emasimini aso sikhathi samasimu lesinkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuye. Ngilethemba lokuthi mephe ngcenye kuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga nje kwani izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokho eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila ka Ward 6 eCholocho. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lampo elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC. Ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamukele M23. Lebutho likahulumende. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho leNew York unyakenye. kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba we-Supreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sika-Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athi emaphambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki njengomongameli ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu elisithi phela lo phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo i-Supreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, kamcacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump, kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuza guqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kutsho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba le nguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika, njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu. yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseGebeng.
Yes, ngathi inkampani leyo ibizokuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-intanethi ulihle an electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kwinkampani yenu?
Siyenza ukwakha i-buildings phansi, ukwakha plumbing nogesi. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-offer.
Nxa usenza umsebenzi wona lo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulo muntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into eyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba-ke ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregister last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula, kodwa ma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into yenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngale sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction, because omunye umuntu usuka kuthathe ezumuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, iplumbing yonke nje maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlondlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo namba.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do, siyahamba sokuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi inamba oyifonelayo 073-951-3333. Uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Ye, sizwa njalo Ndlovu, kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento zifanayo. Akusitele ngamapitshana ngakhonokho. Uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi. Ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. Ngiyakwazi ukukufaka esikolweni ufunde, ubeke imali yakho, ubusuya-ke uyofuna-ke isitifiketi-ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Cape Town khona le kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli bethu be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Salubonani, Studio 7, umlevo okhulumayo. isikolo sezwane. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from one azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingolile emathepelele. Andi ube buya maye lokho esithu yenza i-development. Yenza i-development emashoneleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelop yonke indawo? Then expect ukuthi uzoba a good leader. Yes, I wish isikhathi sake masiphela bemfakeje. Ngisi sifiso sami phela ukuthi abotshwe.
Hayi, Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi, phikani, siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usuka ngilizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yasekuzapho. We have to blame ukuthi Africa why kwaba lo lokuzeni Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama, why kwaba lo John Senior Kenyatta uye uJomo Kenyatta, why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama junior George Bush. It doesn't mean anything though, can as though umuntu eyimemba ya that particular party, it doesn't destroy anything. Akulanto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele, ma ungangenanga ephathini leyo, just do aside with that. Uright usuba ngilizwe because indlela yakho ongene ngayo useproduzile, kuyabonakala from now izaphu iloko yarepitwayo. We have got a junior councillor and nabantu ababekhonteskele u-MP ubonakele impela kunamandla phambili. Masuba ngilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, Studio 7, impela lelo liqinisa impela lo baba obekakhulumede. Abantwana besiNdebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani? Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isiNdebele kanjani? Kungathathwa impela umuntu ongazi isiNdebele ehambe efundisa esiNdebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezulu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esiNdebeleni akafundise esiNdebeleni, weshonini akafundise esishoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti liwaya ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi, siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu elisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, kuze sizwe lithaphana dalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi, izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani njani dabdeli khona liyaphila ni? Umnyaka omusha kini lonke, ngiyalithanda thanda edaluka moveni ngwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdery Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. Kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Life Talk walivalelisayo ngontungamili Nkomo lilali.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.